Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mdazini jomi umbimbi to 2024 uKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Inzalukazi sinje asidlilutho sivuka sinquma lemthunzi kuze kutshona ilanga singadlilutho sitheka amanzi kuphela.
Abantu abaningi emathoweleni North bathi kabanakudla ngenxa yendlala enkulu lonyaka.
Abantu bangamkhumbula kakhulu uKenneth ngokuthi wayengumuntu esingathi ngesilungu bathi visionary, umuntu wayebona ngasese into ezingakabonwa ngabantu abaseduzane.
Bakhala abantu ngokubhubha kukasomabhizimusi olodumo uKevin Siziba. Lika phansi iqembu leDimbare Dynamos elinqotshwe ngeleHighlanders EPF namhlanje. Salethulela izabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abakumkhankaso we-Blue Movement bathi umhlangano bekumele bewuqhube eGweru uvinjwe ngamapholisa alobe incwadi yesithi kabacelanga kahle ukwenza umhlangano lo. Incwadi elotshwe ngumkhokheli wamapholisa enkabazwe uSenior Assistant Commissioner Tafosa Kumbo ithi le ndawo kade befuna ukuqhuba khona umhlangano lo bekungafanelanga kube le mihlangano enje. Kodwa abakumkhankaso we-Blue Movement bathi abakusatshwa elizweni ikuthi sebezibambe esidukwini kwezombusazwe. Umkhankaso lo ngokulungisela uMnumzana Nelson Jamisa ukhangelelwe ukuba uzabumba ibandla elitsha kulandela ukuthiya kwakhe ibandla le-CCC athi seliphethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Lendlala esabekayo emathweleni North lenkabazwe lapho abantu abathi abakatholi ukudla kunikwa ngukhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Namhla kuxoxa lezakhamizi elupani esabelweni semathweleni North. Omunye wabo ngugogo uMadonga othi umangoyeselala eziko.
Lapha mntanami silohlupho olunye olumalisayo, sile ndlala engathambanga. Lapha utyani sokuthile kwathi khu, inkomo ziyakufa, amanzi akusela amanzi emfuleni. Lathi sinje sizanathangaphi siza kufa. Abantwana kabasahambe ezikolo ngenxa yendlala. Njalo futhi inkomo ungaze uyihambise ngale uyeyithengisa isiyi-$50. Sizalukazi sinje asidlilutho. Sivuka sinquma lemthunzi kuze kutshona ilanga singadlilutho sitheka amanzi kuphela.
Zinengi izakhamizi esezithengisa izifuyo ikakhulu inkomo esezilentengo ephansi kakhulu. Unkosikazi esinathi Ncube uthi kunzima lonyaka.
Lonyaka siyakufa, akunzima shi uNkulunkulu ngawo yangenela azibonakalise nje umhlaba wakhe lo awuzweli. Sithwele nzima ezikolo siyabotshwa. Sibochela mhlawumbi izikwelede ezinye ezazinge zikahulumende zingaso zethu. Kuthiwe silezikwelede esikolo siyathunjelwa. Siyabhatala ngani indlala ingaka? Siyafa ngendlala labantwana. Emasimini kakula lutho, izifuyo ziyahawula, zidla okuhawulisayo amahlamvu sekuwomile emfuleni vela kakusela manzi. Kunzima, kuseyabamba ngoSeptemba kuyaba vele kungasela muntu lesifuyo emhlabeni. Lathi saba sesibhubhile labantwana esikolo vele babe ngasayi ngendlala. Le ntengo zezinto hayi zikhwelile kumahalisayo. Siyafa sibili, asikhuleke namakhuleka sincenga inkosi.
Siyakhala esinye njalo isakhamuzi eKwarayi uMnumzana Jombelani Moyo.
Indlala ekhona kulomnyaka ka-2024 yindlala esabekayo. Iloba sasibuze ebadaleni ababezalwa ngeminyaka ka-1947 lapho sezwa khona ukuthi kwaba le ndlala enkulu. Bathi hatshi ayizange ibe njengaleyi. yalonyaka ngoba sikhuluma nje kusese nje kathesi inyaka March esikiyo kodwa indlela osokungani komi ngayo ngani izulu licine kumnyaka lwana wedlule ukuna ungaya endaweni ezimifula komila kusela manzi ngisho ongathola khona ukuthi kulamanzi akahama khona kume kulugwadulo
umoya uthi inkomo kazisela madlelo njalo abantwana abaningi abasahambe ezikolo ngenxa yendlala
ungakhangela izifuyo lazo kukhwamalele sezisenza ukukhotha inhlabathi inkomo ziyabhoda ziyele lale akusela nto enhle vele lapha okokuthi kusiyafika kubojuni indlela izifuyo ziyabe sezisifa ngayo hhayi kuyabe kungasayenzi ubusukhangela le ntengo intengo yazo izifuyo iwe kakhulu 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 ngoba kathesi market nxa usizwa ebantwini abavela kubobulawayo bathi inyama iningi vela kwezinye izigaba zelizwe lapho kule mkhuhlane njengeyabo January disease osokusenza ukuthi kweminye imhlubulo lakho inkomo ziyabe zihamba ngobuningi ngendlala le ekhona kodwa zibe seziwe i-market i-price ku-market so hhayi indlela abantu vele abasebephila ngayo inzima sikhangelela ukuthi inkomo zenezo nxa zithengiswa abantu bethole ukuthi bethenga impuphu impuphu isatholakala nje ezitolo kodwa kukhangelela ukuthi abantu vele behle bepakishe bebhajethi ukuthi indlala le inxa ibuya umuntu ethole encwadile ikakhulu okunjengesikafu senkomo lakho kuyadingakala ezikolo akumangalisi ama-dropouts azaba maningi kakhulu ngendlala le sikhuluma kunje kule mzamo yokuthi abadala benza ama-permanent plans laba abakhokhela izikolo ama-SDCs ukuthi izimali zezikolo zibhadalwe kodwa-ke kube sekusiba yinkinga ukuthi ziyabhadalwa njani ngapho abantu besesimeni esinje sendlala isimo sangikhona kasimanga kuhle sibili sibe sesisiya endabeni zamadona amadona kaakatholakala anceda abantu la sithi ngama-NGOs la azimele wodwa kodwa nje kulezi nsuku kulohlelo olukhona iloba lwathatha abantu kodwa luthetha inambeni lutshwana kakhulu lololo olukahulumende lo-social welfare ebesikhangelela ukuthi nga kuyavuma njengoba indlala ibambe wonke umuntu ngabantu bathethwe nje ngobuningi ukwenzela ukuthi imiphefumulo yabantu isizakale ngoba hhayi umnyaka lo esikiwo ka-2024 ungane hhayi asondlala yimpi yimpi sibili kokuthi hhayi asikwazi ukuthi sizayiphetha simi ngaphi
kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu luphethe isabelo seMatweni North umnumzana Richard Moyo obengaphenduli omakhalekhukhwini ukuswelakala kwezulu kweleZimbabwe kubangelwa isigudumezi se-El Nino esihlasele umhlaba wonke jikelele bakhala bantu ngokubhubha kwasomabhizimusi obelodumo uChemist Siziba uSiziba wazakala ngokuba ngabakuqala abasungula inhlelo eziningi zabosomabhizimusi abathuthukayo kwele Zimbabwe sixoxe ngodaba lolu lo mnumzana Bekuthemba Mhlanga wahlala loSiziba eHarare
uSiziba lapha abaningi bemazi njengokuthi ngubootcamp nosasilika njengokuthi ngubootcamp ubootcamp ngobunye wabantu abasungula into lezi ze-indigenization in the 90s lapha bekhokhelwa ngumqabo uJoshua Nkomo yena labantu abanjengabo Strive Masiwa labantu abanjengabo Nigel Chanakira labantu abanjengokamshinda yabantu ababephambisa ukugasa into ze-indigenization kungakangeni amasela lawathi ezengena kusiya phambili kwathi kusuka lapho kwantu ngantu wakhumbula ukuthi kusiya kufika into lekamaselula yama-mobile phone nguye owayephambili eyisebenza indaba naleli bantu lo ndodazi wonke layo ngumanjinela uStrive Masiwa
ye kodwa ubona ngazani pho akwenza kwakhanya sibili kungabe kuyini ngokukhanya wayezinto ezinkulu kakhulu
kakhulu yabona ukuthi ungathi uyaqalisa sibili khona phana kufakwa ama-cable amafoni kuqalisa sile expansion yama-landline eZimbabwe ikhampani ka-Chemist yayiphambili khona phana ukugejwa kwama-trench nguye owayephambili khona phana u-bootcamp kusenzwa zonke izinto lezo Noko nxa sithi siyakhangela nje ilokhu zena into yemobile engingayikhuluma nguye owayephambili. But kakhulu khulu enye into abantu abangabe bengazi ukuthi abantu abaningi abasuka kobulawayo besiyahlala eHarare behanjiswa imisebenzi kumbe besiyafunda. Abantu abaningi bebefikela kuyo bootcamp khonaphana eHarare esingathi emthonjeni. Yikho abantu abaningi bengimazi njani besingathi ngupresident. Nxa kuyinto ekhona yokuthi uchemistry unika kuba kubulawayo isisinda kakhulu eHarare ngoba wayengumuntu wakobulawayo ohlonitshwayo ehlonitshwa ngabamachurchi ehlonitshwa ngezombangazwe ehlonitshwa kwezamabhizinisi yena ngokwakhe isimo sakhe wayeyinkokheli
ye uthe khonapha segula sokule nto ezinjalo kungani konke konoku asakubambanga kambe kungaka kwahamba njani okungani kuhamba kuhle
ye kuthi be ubootcamp sokule minyaka engezwa kuhle lapha kulesi khathi umnyaka edlule lapho ube watshaya istroke khathesi futhi lakho bengani uhlutshwa ngama-kidneys yikho nje khonokho ungathi hayi kucineni kumkhuleli ayi bengani sekhule asibeminyaka eyi-77 kodwa asingatho singatho ukuthi usekhule kukhulu but khonokho nje ukuthi yekubaba le-stroke lokuthi ama-kidney akhe besisala yikho kunjani okusuke kwamkhulela-ke izona
singathi abantu bazamkhumbula ngani
abantu bazamkhumbula kakhulu uKenneth ngokuthi wayengumuntu esingathi ngesilungu bathi visionary umuntu wayebona ngasese into ezingakabonwa ngabantu abaseduzane wayekhaliphile kakhulu ekusunguleni amabhizinisi abantu abaningi abangani bengawaboni especially lawa waye-engineering wayelombono uKenneth ukuthi nxa ehlezi lawe ukhuluma laso uyasumona ukuthi hayi umuntu lo is 10-15 years ahead of into esizibonayo kathesi yikho kakhulu abantu abazamkhumbulayo nokunye kakhulu ubootcamp abantu babebuya especially ama-politician wonke awezanu la wezapho bekhuluma laye ngesisi ngoba yena wayengafuni ukungena kakhulu ezombangazi kodwa babuya bembuza ukuthi khathi ibootcamp lokhu singakulungisa njani kumbe lokhu singakulungisa njani kumbe nxa ukuthi kule lizwe lalifuna ukuthi liyefikiswa kuzapho ngasese babudinga khona phana uchemistry eHarare ukuthi elifikise nxa kule lizwe kumele liyefikiswa kuzanu ngasese livela kuzapho kwakudingwa nobootcamp ungawuthi njani elifikise it was an important back channel for inkulumo ezinjalo
lo ngumnumzala bekuthemba mhlanga odabuka kwele Zimbabwe ohlala eLondon ubexoxa le-Studio 7 ese-London kweleBritane. Singangeni kwisigaba esilandelayo siye sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele mindika lilungisela ukuba le ndawo enkulu elwandle yokuthwala ukudla okuphoselwa abantu eGaza Strip abahlaselwa ngamandla ngele-Israel. Abantwana abafika amakhulu amathathu 300 sebethunjwe ngamalocaja eKuriga kwele Nigeria. Okwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Sihlangane kuhlelo vuselela umoya igama Muntungameli Nkomo namhlanje silomfundisi useNisibanda
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga njalo ukuba siyahlangana kuhlelo lwethu lokufundisana njalo lokulalela ukubala kwelizwi lenkosi
usiphatheleni namhlanje
Namhlanje ngizafuna siqhubeke sikhangele lolu daba lokupha lokunikela. UPaul uyakhuluma kwabaseKorinta besibili chapter ka 8. Uthi yena asibaleni bazalwane sithanda ukuba lazi ngomusa uNkulunkulu awunika amabandla aseMacedonia ekulingweni kwawo okunzima kakhulu lokuthokozwa kwawo okukhulu kanye lobuyanga bawo bokugcina ugcwele ukuphana okumangalisayo ngoba ngiyafakaza ukuba anikela okuningi njengayenga kwanelisa kanye lokudlula amandla awo bona ngokwabo basincenga ngokuphangisa ukuba babe lethuba lokuhlanganela lokhu kusebenzela abantu benkosi kabayenzanga njengesasikulindele kodwa bazinikela enkosini kuqala muva bazinikela kithi kuvumelana lentando kaNkulunkulu. Ngakho ke ngiyafuna sinanzele lapho ukuthi okokuqala la mabandla aseMacedonia uPaul yakhuluma ngokuba babengene phakathi kobunzima obukhulu kakhulu obayenza ukuba bagcine sebengabayanga. Kutsho ukuthi laba ababebusa babahlukuluza bebahlukuluzela ukuba bathiye ivangeli. Njalo kwaba nzima kakhulu kibo ukuba abaningi babo balahlekelwa yinotho, balahlekelwa yikho konke ababelakho ngenxa yokuthi bayala ukuba bayale uJesu, bamphike, baphike ubukholo babo, lenkolo yabo kuJesu. Bachithekelwa zinotho zabo, bavinjezelwa ngalabo ababebusa, babenza ukuba bagcine besiba ngabayanga. Manje kuyamangalisa ukuthi nxa singakhangela thina ngalesi sikhathi, balutshwana abantu abangamela ukholo lwabo ngale ndlela. Ngakho-ke ngasona iso sikhathi bephakathi kokuhlukuluzwa kanjalo, njalo sebelahlekelwe yinotho yabo sebengabayanga, waqhamuka ukuba kunodingo ukuba abanye abazalwane base befikelwe indlala. Kwasokukhona ukuswela okwakukhona, kwakungene indlala enkulu kakhulu elizweni lasePalestine. Ngakho-ke labazalwane bathe bekuzwa lokhu bekuzwa ngabo uPaul, basebehlanganisa konke ababelapho. UPaul wayecabanga ukuthi aboyokhipha nje okuncane njengabantu ababephakathi kokuhlukuluzwa njalo belahlekelwe yinotho yabo, kodwa wamangala ukuba wafakaza njalo ukuba bakhipha isipho esikhulu kakhulu esasedlula lokho ababengakwanisa, kutsho ukuthi bazinikela ngakho konke. Siyananzela lapho izifundo ezithize engifuna sizibambe, ukuba okokuqala kabazange banikele ngenxa yokuthi babelayo leyo mali kumbe babele mfuyo, babengalalutho, basebelahlekelwe izinto zabo zonke. Kodwa abafulandeli bakaJesu laba esingathi thina amaKristu ngaleso sikhathi aseMacedonia, sihlangana labo bekhipha yonke into ababelayo bencedisa abanye abazalwane. Siyabona ukuthi ukunikela lokupha kuyabe kuvela enhliziyweni, kodwa njalo-ke uNkulunkulu uyafisa ukuba lapho kulezidingo khona kumele siphakameni njengabazalwane siyencedisa. Singancedisi ngoba sikisilakho lathi, kodwa sincedisa ngokuthi siqale uthando lukaNkulunkulu. Sinanzelela ukuthi kwakule ndlala lo nyaka ilizwe lakithi akunanga zulu lapha eZimbabwe, abantu abaningi bazaswela. Siyananzelela njalo ukuthi okuhlanyeliwe okuningi sokubunile emasimini lapha, okuningi sokonakele, kuyatshisa ilanga, abantu abaningi sikhangele indlala. Ngakho lo nyaka sizalithuba njengebandla laseMacedonia ukuba phakathi kobuyanga bethu sikhiphe sinike sincedise abanye abaswelayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, siyabonga igama likaJesu, khulumisana lathi ukuze sibe ngabantu abaphayo abakhangela indlala, bazothola ukusizwa, bazothola uncedo. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useNisibanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siya namukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje siqhubekela phambili sixoxa laba sakhulayo abesifazane ngalinyanga sithakazelela omama. Sixoxa nonkosazana Emily Ncube owasungula ugwalandaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine, oluyilo oluphathisa abatsha abathengisa impahla etshiyeneyo njalo ulubasiza ukuthi bathole imisebenzi.
Into eyangenza ukuthi ngiqale imagazini leli, ngabona ukuthi kakhulu kakhulukazi abasakhulayo babesenhliziyweni yami. Ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi lami ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizimisini abo, ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kuba emphakathini. Okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo yikuphakanyiswa kwamabhizinisi abo, abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani, bayenzani. Njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa abasakazi kabanaki kakhulu abasakhulayo laba gijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala. So ngabona ukuthi hayi indaba le ngiyaqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi indubo ohlangane lazo kusukusela ekuqaliseni imagazini le kuze kufike lapho osukhona khona?
Kwaba lokhu ukungayamukelwa ngamanye abantu emakampani entatheli izindaba. Kwangani kwakubahlupa kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzelani. Babebuza ukuthi kanti vele uyenzani. Yiproject yesikolo yini le oyenzayo. But mina ngabatshela ukuthi hayi sengivulile inkampani. Umsebenzi usuqalile. Ngaba lobunzima obukhulu. Even lapho okuyenziwa khona ama workshops, ama meetings, ngangibona ukuthi kabasafuni vele lokuthi ngibe khona. Kwaba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani. Bayefuna ukuthi engxenye mina ngibe ngivika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo. Enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala abanye abasebenzi bami intitheli izindaba kwakungelula. Even lakathi akukho lula but ibhizinisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intatheli izindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi sikhangela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayichiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizimusi ngeyokuthi uphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazwi okukuwisela phansi, kodwa wena kholelwa kuwe, kholelwa enhliziyweni yakho.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Emily Ncube ologwalandaba lubizwa ukuthi The Wardrobe Magazine ngesikhathi sithakazelela inyanga yabesifazane. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutabaka Ncube.
Siyabonga kakhulu Tabaka Ncube, ungathulela kusasa jahele ekhaya. Wezemindalo intatheli izindaba yethu uJoseph Ntanji usathulela impumelelo yemidlalo edlalwe namuhla kusigaba sePremier Soccer League.
Iqembulele indazi linqobe leDynamos nge-2 ka-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaba Fields namhla emini. Iqembulele indazi lihlohlelwe nguMelikhaya Ncube kanye lo-Archford Fire, kuthi leDynamos lona lihlohlelwe ngu-Alexander Mandinyenya. Ngasesakuva iqembu leManyika Diamonds litshawe nge-3-2 ngelesimbabhora, kuthi ngasemalahleni iqembu le-1 linqobe leyada nge-1 kanya. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
UJoseph Njanji usathulela njalo ingxoxo ayiqhube lomqeqeshi womdlalo wenguqu uGift Geto Nkala lonyaka osefikise iminyaka engamajumi amathathu 30 umqeqeshi wasakhulayo koBulawayo.
Nkala uqale ukuqeqesha umdlalo wenguqu ngomnyaka 1994 leminyaka yokuzalwa engamajumi amabili lambili 22. Ube uqeqesha iqembu labatsha le-East Rovers ephumula East
94 lapho ngangikhotha the likes of umthandazo Ndabambi, Omar Fortune Mkethiwa, the likes. Kwanisa ukuthi siyengena uPeter Ndlovu finals lapho esandliwa khona i-team emdare uChimalanga. Semiye sangena ku-Castle League Cup under 17 semi-finalist. Bathi khona ngo-2000 sangena ku-under 14 Champions Trophy. Wakudabo Rio Peter Moyo and the likes. Ngabe sengikhochi senior team ngo-2001.
Ngomnyaka ka-2000 uNkala ukhethwe ukuba ngomunye wabaqeqetshi beqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamajumi amabili elimela idolobho lakoBulawayo.
Umuntu wasenza sakhocha leso squad ngoba lapho kwalokho kufunakala ukuthi ukhoche ama-old boys esasilawa by then. So uBhabha nguye introduce ukuthi no thina lathi silabafana bethu abancane lapha, the likes of Geto Charlie, abangakwanisa ukuthi bepike offer ekhoche i-province yakoBulawayo lapha. Then ipho kungena kwethu lapha sakhocha sayowina leyana i-tournament leyana. Then sasilabo Thomas Mkethiwa, sasilabo guide kota ipoyiz ezinini ezakuzana sizilala kwaIslanders.
Unkala uthi uAlibaba Dube ngomunye wabaqeqetshi abadlala indima enkulu ekukhuleni kwakhe emsebenzini wokuqeqetsha.
Obaba basincedisa kakhulu loba nje bengasangazani nakusakhangelwa kangako ngoba ibabasenza abantu sakuphusha sakwanisa lathi ukukhotsha lapha lalaphaya. The likes of uBaba owethu uWilliard Khumalo kanye lomdala umdala wayesincedisa ngoba sake sikwasikhotsha lathi ku-East Rovers. Ukipson Ngomela then ngathi nguye wasenza thina abafana abancane sisadlala ibhola sakwanisa ukudlala ku Division 2 because sasingama under 17 nguye umuntu wasipromoter ku East Rovers ukuze sidlale ku senior.
Unkala uqale ukuqeqetsha lokho esadlala njalo ube kuhlanganisa lokho kwaze kwafika umnyaka ka 2001 lapho athathwa khona liqembu leNjube Sundowns.
I only played for months in Njube Sundowns because abadala bethu East Rovers le Njube Sundowns kwangazani akuzwanana. That was 2001. Ngicela siyambuyela back ku East Rovers ngoba abadala babengahlangani kuhle ngenkulumo. Hayi abadala be Sundowns, abadala be East Rovers yibo kwangazani akubahambeli kuhle. Wesile team yayingazani ngomnye wangkhona yayingadlali kuhle. So ngase befuna ukuthi ama senior players wonke kanjani abuyele team. But bagcina sokusenza ukuthi mina i-career yami ihliphelele khonapho.
Unkala ofikisa iminyaka engamachumi amahlanu lambili yokuzalwa lonyaka uthi sesiside isikhathi engumqeqetshi kodwa ubona ngani izithukuthuku zakhe ziphelela eboyeni njengenja.
30 years in coach ayibhora leli but angazi ngithole isendi yalo ibhora langkhona lela otherwise lidlami nesikhwameni but nje njengabantu nje asebavela baloywa ngalo ibhora langkhona ukuthi uxeqebe kokuloko inzima sesiphokuhlala sisethembeni okokuthi one day maybe uzaba lalokhu lalokhu ya but libhora silithandayo akuvumi ukuthi sikuchiye but sokuza sinika i-frustration yokuthi sichiyane lapho because ama-big teams la asithathela asinike lutho athatha abantwana laba esibaqeqeshayo lapho at the end of the day we are catching nothing.
Ngemva kokuthiya iqembu le-East Rovers ngo-2010 unkala ubumbe elakhe iqembu ele-Toronto njalo ulikhokhele lazi ladlala kusigaba se-Southern Region Division 1 ngo-2017 khathesi selidlala kusigaba se-Bulawayo Province Division 2. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sesizwe ezomculo.
Salibonani mlaleli labasakazi. Ibizo lami nguFaith Makhoyire Mpofu, ngizalwa kwenjelele, ngihlala eNkayi eTogwe, igama lomsebenzi stage name, ngazakala ngoMan of Faith, ngihlabela i-gospel music, ama-genres ehlukeneyo, athi traditional, worship, reggae, njalo ngihlabelela ngezindimi ezehlukeneyo, ezigoqela isiNdebele, isiShona, isiKhiwa, isiTonga, isiNyanja lezinye nje ezehlukeneyo ezizatholakala kulabo abazalalela izingoma zami. Ngiqale ukuhlabela ngisasa ku-Sunday School e-Church kodwa ke ukurekhoda ngiqale ngomnyaka ka-2017 sengilama album amane i-album yami yesihlanu siseduze layo ukuphela ukusetshenzwa ngichukana layo ngiku Rock Up Studios lo producer wami uNeish abafisa ukuxhumana lami lingafona ku 0713 583 538. Ngizaphinda njalo 0713 583 538. Laba baku WhatsApp abangafuna ukuxhumana lami ku WhatsApp ngizangithola uMan of Faith ku 0713 583 537. Ngiphinde njalo 0713 583 537. Ngiyabonga usekelo lwenu, ngiyabonga ukuxhaswa yini. Inkosi lenzele kahle Studio 7 nomuhle. Amen.
I'm trying to join.
Siyalibonga kakhulu ijahala kwethu sakuzwele. Singagqiba uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo lwamhlanje. Abantu abaningi emathoreni North bathi kabona kudla ngenxa yendlala enkulu lonyaka. Bayakhala abantu ngokubhubha kukasomabhizimusi ubeledumo uChemist Siziba. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalesemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.